umzali uyahamba nomntwana kabusathi ngakani kakhulu lezi zincwadi kade zidingakala nama-affidavit abuya komunye umzali asithi mina ma ngihamba nomntwana nami umama ngikho kumbe umama ke hamba nomntwana mina ngingekho kwafuneka kakhulu ama-affidavit ama-birth certificate oso kufunakala kakhulu kade zi-passport ukuthi umntwana abe le-passport uyahamba udlule naye umntwana yikho kuzame ukuthi kwehliswe kancane
ye kodwa nxa umntwana engela incwadi ezinye ezithize uhamba njani khonapho ukuthi uyaphonga udlula laye kumbe kumele vele ube le-passport
incwadi vele okumele abe layo umntwana i-passport okwasuka kwafakwa ekuqaliseni yikuthi kumele kube le-affidavit echoyo ukuthi umzali omunye ule mvumo yokuthi omunye wakhe ukuthi ahambe lomntwana okwesibili kube sokusiba ne-proof ukuthi umntwana vele ngowakho wena ohamba naye lokho kwenzakala ngendaba ye-birth certificate kodwa-ke umthetho lo wakhathesi uthi wona hhayi xa mina ngiphethe i-passport lo mntwana engihamba laye ephethe i-passport okwakhathesi singahamba sidlule ngoba isikhathi esiningabantu kade bethanda ukuthi bayehluleka ukuhamba nabantwana ngoba bengatholi kuhle izincwadi lezo ezifunakalayo ikakhulu ama-affidavit
singathi-ke khonokho akwethusi yini abanye abantu sibone abanye nje bekhonana besithi kungani abantwana bayagcina bethunjwa into ezinjalo
kulokukhala okunjalo kanti futhi kulokunye ngoba siyakhumbula ukuthi abantwana bebanikwa omanayiti bengelazo lezo zincwadi abantwana besebefakwa ezimoteni siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelilela kulowo mnyaka kulabantwana kade bebanjwa besezimoteni zabomanayiti abengelazincwadi ngoba umntwana engelancwadi ugcina kufika esikhathini sokuthi umntwana kwesokanthiwa uyasimahlwa ivinele passport ngoba lezo zincwadi ziyabe zingekho ukuzama ukugwema ukuthi umntwana asimahlwe ngcono umntwana angene nge-passport yakhe
singathi kodwa abantu bathini ngakhonokhu baba Mabhena
abazali esikhuluma labo abangapha abehluleka ukuthi benze ama-affidavit kumbe ukuthi babe nalezo zincwadi ezifunakalayo bakujabulela kodwa-ke kwesothiwa nabanye abathi bona njengoba abantu bethwala ama-passport amaningi ngoba ngithemba ukuthi yakunanzelela ukuthi isikhathi esiningabantu bamabhasi mbomalayitha babe lama-passport amaningi sekusitho ukuthi umuntu angadobha umntwana afike ebhode efike ethi ngumntana ngaproduce i-passport abe sedlula naye kuyenza futhi ukuthi kube sokuthiwa lohlupho lwe-child trafficking
kodwa-ke khonokho kulungiswa njani njengoba sokuvuleke amagedi wona lawa esikhuluma ngakho
yinto esafuna ukuthi icabangisiswe kuhle ngoba kuba lula nxa umzali ehamba lo mntanakhe ngoba umzali nxa ethole umntanakhe kuyabonaka kudayi lo vele ngumntanakhe kodwa kusuka kube nzima nxa umntwana ephathiswe omunye umuntu ongasomzali ngoba sake sibone ngoba omalayitha abanye bayabuya lo mntwana ona-2 years umntwana engahambi lo mzali kodwa efike omalayitha thina sikuthoyo ukuthi ekuvikeleleni ukuthi abantwana bahlukunyezwe umntwana akahambe lomunye womzali wakhe umntwana engaphiwa umalayitha umntwana ole-2 years so ngathi laba abale-10 years nje so kungaba lenye indlela okungakhanyelwa ngakhona kodwa sicabanga ukuthi bakwenzele lokho ikakhulu ngoba ama-school holidays wonke kuba lohlupho lokuthi abantu babuya nabantwana ngezinye iy'ndlela ezingekho emthethweni
singathi-ke kuvamile khona ukuthi kwenzakale ukuthi abantwana baphathiswa kubomalayitha lezi nto ezinjalo
vele abantu bakithi sihlala sibakhulu ukuthi bengaphathisi abantwana kubomalayitha ngoba sikhuluma khathesi izikolo zivaliwe abazali bangapha eGoli abantwana bahlala nabo gogo ekhaya umzali usemsebenzini abe funa ukuthi abantwana babuye finesi lapha eGoli ukuthi babuye bezodlela ikhisimusi ngapha eGoli abe sesuka umalayitha wakhe hambe ndathela umntanami kugogo wakhe ekhaya ugogo abesenika umntwana umalayitha uthola ukuthi umalayitha lo selabantwana abafika 15 abafake emoteni abantwana abaphathisiweyo abantwana labo-ke babengelazincwadi abanye bakhona abanye bakhona bazabe benazo izincwadi kodwa uhulumende uthe efaka lo mthetho obekhangelele ukuthi umama womntwana ikakhulu asithi mina unkosikazi nxa ekuya lo mntwana engajoni ezihlupha ngalezi zincwadi eziningi kodwa abe le-passport kuphela.